isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wathenhle ntathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika indaba ngolwimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 29 ngobakazi 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uJaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi.
Batholakale belocala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore wabula ngomnyaka 2020 abathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore.
So sethu sindlela esizukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Lizwe leli Botswana silazi lizwe lilo uthula, but ukuthi sizothola sokubulawa abantu abangu 143 nje 6 months ukethusa ukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amapolisa kwele Botswana ahlaba umkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni. Ukuthi ke abakumsebenzi wokulibazisa uZulu abagoqela abaculu imboni labanye abasesabelweni seMathebeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore obulawa ngomnyaka ka-2020. Laba ngabathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore uyisomdala walomntwana. Ababili laba sebezamelela ukugwetshwa mhlaka 12 Ntulikazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMahluli uMnamato Mtebetsi womthethwandaba oya eCourt eHarare uphethe inqumo sakhe kudaba lolu wathatha amahola amahlanu kusukela ngo-10 a.m. ekuseni usiyafika ngo-3 p.m. emini ebalisa ububi obenziwa ngababili laba. UMtebetsi uthe isenzo esenziwa ngababili laba sitshengisa ukuba balolunya, kungakho ubafumene belecala.
So we then meet on Monday, the 10th of July, at 10 o'clock, and sentence will be on Wednesday, the 12th of July.
Izahlangana ngomvulo mhlaka 10 Ntulikazi, kodwa esikwebona zabapha ngolwesithathu mhlaka 12 Ntulikazi. Ukubulawa kukaTapiwa okwethusa abaningi elizweni lonke kwenzakala endaweni yaseMurewa ngomnyaka ka-2020. Isidumbu sakhe satholakala sihlinziwe okwakuveza ukuthi wayelinyazwe kakubi. Ekutheniseni kwecala leli, abahluleli bathole ukuba kulobufakazi obusegcikeni ukuba uTafadzwa Shamba owayeyisebenzi kaTapiwa Makore wadala icala ndawonye loTapiwa Makore uyizomdala walomntwana. Lokhu babikwa bakwenza ngenhloso yokudinga umuthi wokwenza imali ngokuhlanganisa lezitho zomzimba zalomntwana. UShamba wavuma icala lakhe ngesikhathi ebuzisiswa ngodaba lolu esanda kubotshwa. UMahluli uthe icala eladalwa ngababili laba likhulu kakhulu esithi babangela ubuhlungu obukhulu kubazali balomntwana. Esinye isakamuzi seHarare uMnumzana Matthias Jiwayo uthi ulethemba lokuba umthethwandaba uza kwethula isigwebo esilukhuni lokujezisa kanzima ababili laba.
UJaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi ngenxa yezinto abazenzayo lezi.
Ukuphawula kwesinqumo lesi
kwenziwe phambi komsakazo kamabona kude oZBC TV loba ilive streaming idaleli sithi udaba lolu kufuzele ube isifundo kuZulu. Okolunye udaba idaleli High Court lidlizele phambili kumhlaka 7 Ntulikazi udaba lomunye umsekeli weZANU PF umnumzana Lovedale Mangwana ocele ukuba umthethandaba wenqabele umnumzana Xavier Kasukwere ukuba ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jackie Sandi uthi ulindele bayini esithi uzancintisa kukhetho.
Kusobala ukuthi khona khona uLovedale Mangwana lo kamanga yedwa ekuletheni indaba lakhe emthethwandaba waseHigh Court, ngoba kuyakhanya sibili ukuthi umuntu lo uthunywe nguEmerson Mnangagwa. Lokhu ke kwenza kube sovala ukuthi Emerson Mnangagwa uyesaba kakhulu ukuza kukapresident Xavier Kasukwere emncintisaneni wokukhetha umongameli welizwe. Ungasenani thina siqhubekela phambili ngokukhuthaza uningi lweZimbabwe ukuthi lume ngemuva kukapresident Xavier Kasukwere lilindele njalo ukuza kwakhe.
Isicelo lesi siza ngesikhathi uKasukwere ekhangelele ukuba uzaphazamisa amathuba ebandla leZANU PF ukunqoba ikakhulu esabelweni seMashonaland Central lapho adabuka khona. Ibandla leZANU PF kumbiko ekhitshwe kumaviki asanda kwedlula lithi ngalelani lokungena kukaKasukwere wezombusazwe. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa kweleBotswana ahlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni lelo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwalabo abalahlekelwe umphefumulo, kukanti ke abanye ngabadala amacala. Ngenhlathelo yezindaba yeStudio 7, uMqandisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumisa amapolisa kweleBotswana unkosikazi Selina Umphile uthi bakhathazekile ngokuqonga kwenani labantu ababulawa mahlayana. Lokhe kwasungula umnyaka sekubulewe abantu abangaba likhulu lamachumi amane lantathu, i-143, okutsho ukuthi kubulawa phose umuntu oyedwa ngelanga. Lokhu sekuthiye amapolisa ayithithibele sithi kakwazi ukuthi abantu sebengenwe yini elizweni elaziwa ngokuthi lilokuthula. AbeZimbabwe labo baphakathi kwalabo abalahlelwa imphefumulo, kugoqela omunye wabulawa kabuhlungu ejele kanye lomunye osanda kudutshulwa ngempela viki. Ngempela viki kubotshwe njalo omunye oweZimbabwe edolobheni lePhalaphe kulandela ukuthi ayetheswe icala lokugwaza abulale isizalwane seBotswana. Amapolisa athi kuzehlakalo zempela viki ubulawa abantu abane, okugoqela umtshayeli weloli odabuka eZimbabwe yena odutshulwe isikliwi ngesikhathi zimthathela imali lenye impahla. Elandisa ngesehlalo lesi omele amapolisa uMzana Khotla Itsile Odira uthi oZimbabwe kade esendleleni eChina esiya eTanzania.
Motlhaseleng yo rra ga nna le gore go nne le o latlhegelwang ke botshelo.
Ukusehlakalo lesi kube khona olahlekelwe impilo ongumtshayeli weloli akade elayo ulimele abakade bebahlasela sebesebenzisa umbhobho olahlekelwe impilo ngodabuka eZimbabwe.
Omunye osebenza njengomtshayeli wamaloli uMnumzana Ntokozo Thebe uthi lokhu kuyaba yethusa.
Kakusekho safe khona ukuthi siphumule, sokusiya ngokuthi uhamba uphumule endaweni enjani. Ikakhulu especially njengathi esiqhuba inqola ezinkulu, so ufuna ukuthi ungaphuma lapho uhamba usithi uyaphumula khona kube nenkambi yamapholisa around khonapho. Manje akubi lula, akukangaki futhi ukuthi uthole kusiba nenkambi yamapholisa lapho esiphumula khona.
Uthi owenza kube nzima ukuthi abagangileyo bayakwazi ukuthi abatshayeli bamaloli bathole imali, kodwa ukuthi kufike ekubulaweni komuntu sokuze kwenze besabe.
Amadoda lawa bayazi ukuthi abantu abaqhuba imali inqola ezinkulu, most of them babe bethwele izimali like ezama-toll gate and whatsoever ezokucross amabridge emabhodi ukubhadala ukudeclare izinto. Bayakwazi ukuthi ngabe kubambile kukhona abangakuthola ofuyichi kuze ufike esigabeni sokulala umuntu. Hayi, thina abatshayeli kithi songani sokuza siqhuqisa bese siba safe kakhulu xa silapha eBotswana, kodwa ke sohambe kwaphunyuka esandleni.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eHarare uMnumzana Dumezweni Ncube uthi ukubulawa mahlana kwabantu kukhomba ukuthi kulodubo emphakathini okumele lulungiswe.
So sethusa indlela esiza ukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Izwe leli Botswana silazi kuyilizwe lelo ukuthula, but ukuthi sizothwasa ukubulawa abantu abangu-143 nje 6 months kuyethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amacala amaningi okubulala ayenzeka ngesikhathi sengxabano kakhulu kwabathandanayo, ukulwa emabhawa kanye lokuthatha imphefumulo ngesikhathi isikliwe zingene endlini. Amapholisa athi asenenzelela ukuthi amacala okubulala amaningi adalwa ukwehluleka ukuzwisisana ngesikhathi kulokuphikisana. Baxwayise uZulu ukuthi angahambe ethwele isikhali eziyingozi ezifana lenqamu, njalo abantu bazijayeze umkhuba wokuphuma kumpikiswano engagcina idala ukulahleka komphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Aba kumsebenzi wokulibazisa uZulu abagoqela abaculi imbongi labanye abasisabelweni seMathebeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakwezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukuze benelise ukuthuthuka kolumsebenzi bathole inzuzo yokuziphilisa ngasikhathi sinye befeza isifiso sokuthokozisa uZulu lokulondoloza amasiko. Kubika unokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso oqoqwe ngabenhlanganiso yezamalungelo abaculi eZimbabwe Music Rights Association Zimura obuthanise abakulumsebenzi wokuzithokozisa eChinotimbawole Victoria Falls. Umculi uRobert Dube oyimbongi ezalwa eLupane yena ukhala kakhulu ngokusweleka kwamathuba okuthuthukisa abakulumsebenzi esithi lokhu kudala ukuba amasiko oluntu lwalesi sabelo aqhubeke elahleka ngoba kungela ngitsho lamahofisi kule indawo abanga khala khona.
Abantu abasekhaya izivubana zodwa abancindezelwe, ngabe kusegore ngabe ngathi abalazo indawo zokuthi bayekhangisa imisebenzi yabo ukuze ikhule iqame bathole ukuthi ukudla etafuleni ngayo. Okunye futhi okukhona ukuthi amahofisi awezimura akhatshana kakhulu akobulawayo. I-National Arts Council nxa isenza kumbe i-workshop ngeyani bakobulawayo, izimura labo bakobulawayo. So silokhu thina sicwaswa ngokuhlala okuthiwa ngolimi lwemzini i-marginalization. Akukabi le nto elapha eseduze nathi esiyibona eseduze nathi.
Umculi wembube waseVictoria Falls uSibangelizwe Sibanda, umholi weqembi elizibizwa ngokuthi Buntu Bomuntu, ukhala ngokuthi abaculi abaningi balesi sabelo bayachiwa phandle emincintiswaneni njalo nxa kule micimbi emikhulu edolobheni leli kabamenywa.
Sifuna ijustice nayo ukuthi Bulawayo ayiyize ndleza ama-afezayo harari la ezenzela ama-afezayo sizenzele awethu amafezazo ngoba like as it is here in Victoria Falls kule cultural diversity engeke ifanane le Harare le Bulawayo. We have all ama tribes here, we have all ama artists here akwanisa ukwenza wathi engeke kukhitshwe iHarare kumbe iBulawayo.
Lokhu kusekelwe nguThokozani Dube odabuka emangweni waseNswazi ongumholi weqembu lemkhankaso wamajaha. Yena uthi ukubandlululwa kwabaculi balesi sabelo kusezingeni laphezulu.
Asikhangelwa, sikhangelelwa phansi. Ezananzelela ukuthi abanye siyaperforma, siperforma into efananayo. Mhlawumbe ubedlule wena ngeseniority, but uzathola ukuthi ngenxa yomhlobo abanye baphiwa imali nge-US nge-US siyaphiwa nge-RTGS. So izinto ezihluphayo lezo kakhulu kakhulu. Nxa kusiba lama national events asithathwa, kubuya amabhendi from Harare, kubuya abantu from Bulawayo. Imagine umuntu ongangami siyahlabela kufaka ingcebethu phambili lapha kuyayangisa. Ngihlabelela ukuthi ngiseyibheka, kodwa mna ngiyakwazi ukuthi ngile production yami very rich. Very rich. Mina ngiyakwazi into, ngiyakukholwa lokhu, into engiyenza i-very rich.
Unkosikazi Nokukhanya Moyo wohlangothi lukahulumende olwe-National Arts of Zimbabwe uthi isabelo lesi sinothile kakhulu ngaba kumsebenzi wokujabulisa uZulu abagoqela abaculi, inguqu, imbongi labanye.
Ukuba khona kwabo bafuna usekelo lwethu. And they need to go to the assist in various places, in different in their spaces. Abalao into a challenge, you will be funding. at the current moment. E funding, but we've got AMA partners, it's like a culture fund, they offer e funding. And bona as artists, they can help each other to uplift themselves.
Umnumzana Henry Makombe wenhlanganiso yezimura uthi bananzelele ukuthi abakulomsebenzi kabawazi umthetho obasekelayo lamalungelo abo ngakho ke bakubone kufanele ukuqhutshwa komhlangano wemfundiso kulumango.
The reason why we are here is we want to empower abantu creator music ama police and ama DJ ama radio station angkona kuti they should understand the rights that are involved in the exploitation of the artistic works.
Abezimura bathi uhlelo lwabo lolukalupheleli emathebelele North kuphela kodwa bahlose ukuthi baluse ezigabeni zonke zelizwe kusiyafika ekupheleni kwawona lo umnyaka. Umhlangano wanamhlanje ukuthanise abakumsebenzi wokujabulisa uZulu abavela eLupane, eBinga Wange lezinye indawo eziseduzane leVictoria Falls emangweni weMathebelele North. Iningi labangenela umhlangano bakhuthaze abezimura abenhlanganiso ezizimeleyo osomabhizimusi abasebenzela kulindawo lohulumende ukuba basondele eduze labo basebenze ndawonye ukuthuthukisa lumango. Ekugqitshweni kwalomhlangano wemfundiso abakulumsebenzi abakade bekhona baphiwe izithupha zokuqeqesha ngokwazi imithetho esekela imisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane embikweni akhe awethulele uZulu edolobheni leChicago esabelweni se-Iliano khonapha eMelika izolo. Umongameli Joe Biden uthe izibopho zikahulumende wakhe zokuthuthukisa umnotho sezincede kakhulu ukuvimba ukuwa kwesilinganiso sesisindo semali yelizwe kanye lokwehlisa inani labangelamsebenzi. Iningi lezihambi zaseMelika zikhala ukubhekana lobunzima bokuphuza ukusukuma kwendizamthina kumbe ukuselwa uhambo ezilindweni eziningi zendizamthina elizweni lonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu abaningi bethethe insuku sokungayi emsebenzini bebambanisa losuku lwekhefu olokuthakazelela inkululeko yele Melika elikamhla ka-4 Ntulikazi kumbe 4th of July. Asekankasela ngamandla ukhetho oluzayo amabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Amabandla amakhulu aphakathi kukhetho lolu ngeleZANU PF lele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chambisa wonake athembisa abantu izulu lomhlaba. Elezanu PF liziqhenya ngohlelo lokuvuselela eminye imigwaqo ezokulima lokuphandela ukudla abaswelayo lokunye. Lithi lizakwenza okuningi lingabiselwa embusweni ngoNcwabakazi. Kodwa elesizisi lona lithi sesifikile isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe omanikiniki lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-CCC lomnumzana Khuda Msaka owebandla leZANU PF.
Abantu masikhankasa sibabonisa isimo esiphila kuso esibuhlungu kakhulu kulelizwe leZimbabwe. Sibatshela lokuthi ma ngabe ubaba u-advocate Nelson Chamisa engenile kuningi okuzatshintsha. I-health yethu ku-health system yethu ayisebenzi kahle. Infrastructure zonke zifile ma kungavuselelwa. Kube le mitshina ngezibhedlela thina kakhulu esihlala emakhaya. Uzafica ukuthi mzukwane ugula kumele utransfere usiwe esibhedlela sakoBulawayo. Central izihlobo zakho zikhatshana. Ma ngabe izibhedlela zingaba better equipped, izikole zingaba better equipped, wonke nje kuhambe kuhle baba ngibone ngani ukungena kwaMnumzana ubabuthomisa kungenza kube ngcono lemigwaqo siyayibona ukuthi kufile abantu bayahlupheka amagesi yinto ekhatshana kuningi nje okungalunganga kuleli lizwe ukuthi nxaba babuthamisa engangena kungalungiseka yikho sikutshela abantu baba
ye baba Msaka uyezwa lapho uyakhuluma umama uthi hayi ibandla lezanu PF kukhanya zana lidonsi kahle so bakhuluma ngikhona ukuthi livele sokumele ungani liyasuswa embusweni la
ngalisizwa kahle lifuna ngikhuluma ukuthi thina sibatshelani abantu kuground akutsho
ye kunjalo sebili umzwile la umama ekhuluma ye qhubeka ba
ye siyabonga thina abantu esibatshela khona kuground zingezani PF sibatshela nje into ezintathu okuqala sibatshela ukuthi ilizwe lakhe ngabanikazi balo okwesibili sibatshela ukuthi liphinde libuse ngabanikazi balo okwesithathu sibatshele njalo ukuthi liphinde likhulekelwe ngabanikazi balo ngakhonokho sibatshela nje ukuthi ilizwe aliyakhwa ngomnyaka munye ilizwe liyakhiwa ngesikhathi ngesikhathi liyathetha isikhathi sibatshengisa intuthuko emnandi esenziwe ngobaba umnangagwa ngesikhathi esifitshane asesingenile sibatshela ngemigwaqo emihle eyenzwayo ngobaba umnangagwa lapho ohamba khona imigwaqo iyakhiwa weda kuma-highway siyakubona kwenzakala emakhaya iyagreda imigwaqo njalo enye ifakwa amatara sibatshela njalo ngamagesi ayisiphesiwani esesinawo lapha elizweni sibatshela ngobuhle be-rural electrification sibatshela ngobuhle bamagesi esesinawo lapha elizweni okokuthi akusela load shedding sibatshele njalo nge-agriculture esithuthukile lapha sesikhangela khona njengelizwe ukuthi asisathengi kwamanye amazwe konke sikudlayo sesikulima lapha sigcidile lesikwa lapho sibatshele ngepumvuta leyo eyalethwa ngumkhokheli owelizwe oncedisayo kakhulu emakhaya kuningi siphinde sibatshele ngemthuthuko eyenzayo kumamayinzi sibatshele ngalokhu ubaba uMnankagwa akwenzayo emadamini kuyakha amadamu sibatshele ngezibhorane ubaba uMnankagwa azifakela khona abantu ukubana bibe namanzi kuningi kakhulu esibatshela khona isikhathi sesikuhluphayo
ye siyakuzwa kakhulu-ke mamlojo nangu-ke uyakhuluma umsaka lapho uthi kuningi abatshela abantu okunye kwangikhona yimigwaqo lokunye okuthize kambe babatshela iqiniso yini kumbe lapha-ke
angazi ukuthi imigwaqo yakhona ingabe isakhiwa ngathi kakudube mina umgwaqo engiwuhambayo njengomuntu ezekela ematebho ngihamba ngomatebho sred angaze ngawubona ngifike lapho ngithatha imigwaqo esent joseph ngisiya eplumtree umuki njalo ngifike lapho mzibana ngicabanga ngegwanda nxa ngisuka kithi ematebho ngingena egwanda red kubi njalo so i-development le abayikhulumayo asikayiboni kunjalo nje ngingumuntu ophathekayo kwezokulima i-GMB sukusela ngingahambisa i-wheat yami ngo-December ngingatholi imbadalo yakhona kuthi kunjalo baba silezihlobo ezigulayo sezibhedlela sikhuluma nje masithi izibhedlela zifile asophupho yinto esiyibonayo sizi zonke abantu bahluphekile ezibhedlela lapha kunjalo nje nilabantwana abafunda isikolo babugibsi kuningi okufuneka ezikolo okufuneka kumzali kunjalo nje imali yakhona ngingelayo sikhipha amabhuku sithenga ama-textbook thina sasisifunda ngezikhathi zethu sasifunda ama-textbook iloko edabukile kodwa ekhona khathesi awasekho kutshintsha ama-curriculum kutshintsha lokhu sibona nje kutshintshile so lokho kukhulunywa ngakho i-development ekelo baba uMnankagwa thina kusho ukuthi nxabe sithi imanisa yabo ithi leaving no one behind clearly thina njengemathekelele ndiwa-marginalize wa-left behind sithi sinjalo nje amadamu lawa abakhuluma ngawo hanti ngako obulawayo akula kushota kwamanzi nxa kuyikuthi amadamu uhulumende uyawakha njengobe sitho sithi sinjalo nje emakhaya nxa ngabe amadamu ekhona antsho kube sesile ndawo zokuthi amanzi ayadonsele emizini abantu kungelasidingo sesibhurani so thina i-development kuthi sisecule sibili koze kasingabanikazi belizwe njalo
ye siyakuzwa kakhulu-ke Msaka uyazwa lapha-ke umama uyakhuluma sibili ukuthi ababoni khonaukuthi libatshela khona kungaba kuliqiniso kambe libatshela iqiniso abantu yini nxa singabuza kumbuzo leyo
iyanyamakala kakhulu baba Dube angazi ukuthi umama uphila kuliphilizwe kumbe umama uphisea ukuthi engavulamiso ebone ubuhle obenza ngubaba uMnankagwa ukhuluma ngemigwaqo okokuqala yikuthi akula lapha even engaze ngene ichamisa lapha ayeyakha khona imigwaqo yonke kanye kanye imigwaqo iyakhwa ichiyana ngikhuluma nje lapho ohamba khona i-TTF ibhizi emakhaya ngale iyakha imigwaqo kathesi wakhangela i-Bed Bridge isiya elokhuzeni eHarare, ugoqo uyabukeka sibili, kwefolosi iyalingisa iningi imigoqo engayitho yina le ayitsho yahamba kiyo. Ungayenzakala ukuthi nayo ayikathintwa, kodwa konke amaprovensi yabanjwa.
Unkosazana Nonhlanhlamu Lotshwa webandla le-CCC lomnumzana Khulani Mtsaka webandla le-ZANU PF bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Kuphuma imbono ehlukileyo ngodaba lomthetho ovimba ukusetshenziswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ngemva kokuba abanye abesifazane baseZimbabwe bekweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa umthetho owalisa ukusetshenziswa kwama-sex toys. Umthetho weZimbabwe uthi limpahla yezocansi ingamanyala njalo iyingozi ezimisweni zokuphatheka emphatheni zokuziphatha emphakathini. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba unkosazana Sithabile Dewa ekweze emthethwandaba lolu daba ephikisa ingxenye yalomthetho esithi usumdala njalo ungoncindezelayo lokwephula ilungelo lenkululeko yakhe. Wasa amaphepha akhe emthethwandaba ngenyanga kaMbimbitho walonyaka emangalela uhulumende weZimbabwe efuna ukuba ezinye ingxenye zomthetho lo zesulwe. Usithabile utshelela umsakazo ukuba akasafuni ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba eseqondise amandla akhe kwezokuqhutshwa kokhetho olukhona mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, lanxa enguye owalukhweza emthethwandaba lolu daba. Eyinye inkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo labesifazane ithi lanxa bengafisa ukukhuluma phezu kwalolu daba ngeke bakwenze okusegcekeni ngoba besesaba ukujeziswa ngendlela ezijiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso ye#thisconstitution, unkosikazi Abigail Mupambi, uthi uvumelana lohulumende ukungavumeli ukungeniswa loba ukusetshenziswa kwale impahla yocansi.
Ngibona ngathi ibhani yona leyo ngiyayisekela sibili, ngoba kuyinto eyangisayo esintwini sethu njengabantu abamnyama. Asikwazi lokho, asikaze sikuzwe. Sibona ngathi lokho kuyabe kusiyeyisa njengabantu besintwini.
Uqhubeke uMpambi ethi kuyinto eyangisayo esintwini njalo engelasithunzi ukukhuluma ngale mpahla.
Ngakho mina ngiyasekela ukuthi leyo nto ingafunyelwa. Lokho kuthiwa ngama-toys, uhlukubone sibili ukuthi hayi kuyi-fiction. Angikholwa ukuthi kukhona esintwini. Singabantu abamnyama, silakho esikukholwayo. Okunye lokhu imbona ngathi hayi bakithi kuyabe sokudlulisa amalawulo.
UDokotela Ruth Labote upha umbono wakhe nxa kukhangela ehlangothini lwezempilakahle.
Mina into ethiwa yi-sex toy anzake ngiyibone, futhi ngisesikole ngifundela ubudokotela, asizange sifundise ngama-sex toy.
Uchaze lolu daba njengolufana lezinye nje indaba azizwayo ukuba zenziwa ngabantu. UDr Labode,
into engazake ingene engqondeni yami, because I think ukufanana le week, umuntu ogqoka iweek, okhetha ugqoka iweek kumbe ofuna ukwenza whatever laba abafaka intolwane ngaphansi, konke lokhu for me it's the same.
Kodwa umsunguli wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngempilakahle yengqondo ye-The Peace Hub Zimbabwe, unkosazana Irene Peace Wongwe, yena oyi-social worker, uthi kuyikubandlulula ukusebenzisa ingxenye yomthetho kungakhangelwanga wonke ukuthi uthini. Unkosazana Wongwe uthi usetshenziswa ngendlela ebandlululayo lomthetho njengoba kungekho okwenziwa kulabo abenza ucansi egcekeni, kodwa usetshenziswe ebantwini abasebenzisa limpahla ensitha okuthiwa kayivunyelwa.
So we come to Zimbabwe, we've got a lot of people. Today you are given a lot of attention in the name of socializing influences.
Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abanikezwa ukunakwa okuningi egameni lokubazisa abantu. Abanye babo baze bathole imisebenzi yokukhankasela impahla kumankampani ahlelisekayo. Kodwa uma ungena emakhasini abo kuFacebook, Instagram nakuTwitter, ezinkundleni zokuzilibazisa, laba bantu balokuthile esingakubheka njengo kungaqinisekiyo okungamanyala kakhulu, ngoba abanye babo baze babonakale benqunu, abanye babo besenza ucansi phambi kwamabonakude.
Ingxenye yomthetho waseZimbabwe wokulawula kwezokuzijabulisa yenza ukungeniswa noma ukuphathwa kwempahla yezocansi kube ngokungekho emthethweni.
Ku live talk namhlanje kuhlela sihluzene bomama sikhangela uJaba osolugwezwe emthethandaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuvimba ukuthenga lokuthengiswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ama-sex toy nabesifazane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, uMpractice Jeremiah.